Yeah, indlela i-National Peace and Reconciliation ekhaya ebunjwe ngayo kayiqondanga ngoba kukhanya ngani ungakhangela laba bantu abaphethe umsebenzi ngabantu abasuka ngale kwelizwe ngabantu labo abakhuluma ulimi lwabantu ababebulala abantu. Manje nxa into injalo iyahlupha kakhulu ngoba ungakhangela ukuthi into eyenzakala ekhaya nxa ngikhithi yakhangela iqembu leli lilo muntu wani kuphela wesindebeleni yinto engaqondanga kakhulu leyo. Nxa ungakhangela into yakhona uyakubona ukuthi u-ED umnangagwa i-government yeZimbabwe yamanje kayi-serious ngendaba leyo ekhaya. Ngabe ba-serious bebeyaletha umuntu onjengo-Pius Ncube abe nguye u-chairman we-National Peace of Reconciliation. Balethe abantu abafundisi abasuka esigabeni seMatabeleland. Balethe izinduna zibe involved. Ayikhona ukuba balethe abantu abakhuluma ulimi lwabantu olwalibulala abantu. Uyakhumbula ekhaya babethe abantu nxa bebulawa bahlabelise odingorokoro. Ayikho abantu abadala nxa sebeabantu khona bebuya bekhuluma same language bayaba confused babazi ukuthi uhulumende uqondene.
Manje ngokubona kwakho injongo ye-Peace and Reconciliation Commission yona leyi injongo elungileyo yini nxa sikhangela ukubana yena umongameli uMnangagwa ngomunye owetheswa amacala awegugu round?
Indaba leyi ye-Peace and Reconciliation ayisoze iphumelele ingeke iachieve ama objectives ayo. I think indaba efuna ukwenzakala ekhaya laphana yikuba kuphela uMnangagwa uzama ukuthi afulfile atshengise ama investors ukuba is at least trying to do something, but ngokubona kwami kungeke ayenze lutho ngoba ngomunye wabo owazakalayo ukuba umuntu ababe involved ekubulaleni amaNdebele. Awungeke uthi wena ubuyile wazali igwaza wangilimaza ubusunjela ukuthi ufuna ukuba ngujaji wami futhi. Kwakwenzakala ngapi lokho?
Kodwa ke singathini ngalabo abaphazamisa imibuthano eyenzwa yi-commission leyi bengakezwa ukuthi yona ithini? Ubona ungani kulungile yini abakwenzayo kumbe ngabaqala belalela ukuthi kuthiwani?
Umbuzo lo umbuzo onzima kakhulu ngoba inkinga ekhona lapha mfowethu ngokuba abantu besindebeleni badiniwe. Bethi bediniwe manjalo baphakathi kobuhlungu. Bethi bephakathi kobuhlungu kanjalo bezwe abantu bona ngwabo ababe babulala bathi bona sesifuna ukuzenza lokhu lalokhu ngokulibulala kwenu. Angazi ukuba ngakuphendula ngithini. Ngeyinye ngiyazitshela kuba hatshi ngabe bayama balalele. Ngeyinye ngizitshele ukuthi hatshi bayayazi ihulumende yabo kudala lokhu ikwenza, bayayazi injongo yabo ukuthi injongo yabo injongo bani.